Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani zulukandaba. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo umhlaka 23 Nkwekwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabahlanu abatholakale belegcikwane lecoronavirus esekubangele ukuthi inani labo liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha i56. Intatheli izindaba ezimbili ezibotshwe zikhuluma lamantombazana ayithunjiwe besemthethwandaba lamhlanje lapho ezithiwe zizamele ziphenduke ngolwesibili.
So bona sebekubona la ukuthi hayi abantu abangabelokhu bekukhuluma le ntatheli izindaba. Indaba leya lokukhula and i-re-engagement yabo isifana. So sebeyalisa manje intatheli izindaba ukukhuluma lamantombazana.
Sokuqhamuke isihudo kobulawayo sicatshangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi okunatha. Abikwa ehlangene lengcekeza.
Kukhanya impompi zamanzi zidabukile zahlangana lempompi zesuwe ezidabukileyo. So ke sokulohlupho olunjalo khona edolobheni lakoBulawayo ngenxa yokuthi impompi lezi ezinye zakhona zezindala.
Kwezemaphandleni bangcwatshiwe ababulawa itshefu eGwanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abahlanu abatholakale belegcikwane lecoronavirus osekubangele ukuthi inani lalabo abalegcikwane leli elizweni liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha 56. Abahlanu laba ngabakade bevalelwe enkambeni yeGweru. Bavele emazweni athi Botswana oyedwa, abathathu eMalawi loyedwa eHarare. Unobhala wezokwethulwa kwembiko omnumzana Nick Mangwana uthi kulabathathu ababaleke enkambeni yeMarymount kade bevalelwe ukuthi bakhangelwe ukuthi bengaba belegcikwane lecoronavirus. Amapolisa athi esiyabadinga kuaddress abayiphiweyo bathola ukuthi abahlali khona. Kunjalo nje intatheli izindaba ezimbili ezibotshwe izolo zikhuluma lamantombazana amathathu ayethunjiwe uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Dagawira wenhlanganiso ye-263 chat bebesemthethwandaba namhlanje lapho abathiwe babuyele esitokisini baphenduke enkantolo ngolwesibili. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela intatheli izindaba eYoung Journalists Association of Zimbabwe uLeo Munende obesemthethwandaba.
Lokhu kuhle utshengisele phela ukuthi uhulumeni yena kalandaba lenhlala kahle yethu njalo lokuthi enze environment esebenza kiyo ibe favorable njengamanye amazwe. Sesike sayi sakhuluma lo therapy amapolisa uCharles Charam yena wasitshela wahle wathi hayi no sesiya phambili amaphosa asozali chai asozali ethu sele asozali bomi. Sesavumelana njengabantu abadala sazwisisana uka kodwa wakulotshe kusenzakala. Uponyasi lo okhona le wasitshela khonokho amapolisa engalitshayi abengalibophi nezinto ezinjalo. Bazibona kusenzakala more often. Sawa bona abafundi vele ukuthi indaba nxa i-against the city regime i-regime ekhona kube president emasobulanga government abafundi abantu ababotshiwe bebesiya yenza ama-interview lojoana Mamombe ongu-MP okuthiwa waye abductwe yi-state. Bona basebebaya.
Manje ngokubona kwenu kungakwenzakalani? Kukhona yini abafuna ukukufihla?
Abafuni ukuthi sikhulume labo laba aba-abductwayo. Asebekubonile osekukhulunywa uChinga Dube bengikhuluma noChinga Dube ngeSaradela. UChinga Dube uthe indaba le isiphambanise i-image eZimbabwe International. So bona sebekubona labo ukuthi hayi no abantu abangabelokhu bekukhuluma le ntatheli izindaba. Indaba le yalokhu ikhula and i-re-engagement yabo isiswane so sebeyalisa manje intatheli izindaba ukukhuluma nabantu abantu abafuna ukukhuluma bafuna ukutshela ujimini ukwenza ngalayo bafuna ukutshela izindaba zibonayo betshela uzulu wonke because this is something okwenzakalayo ukukhonsena iZimbabwe yonke nxa u-MT e-abdactwa echayo kuthiwa wayenzwa i-sexual harassment what more ordinary citizen of Zimbabwe
sizwa kuthiwa ubusemthethwandaba lamhlanje kuhambe njani
emthethwandaba kuthiwa barimandwe esitolisini kuthiwa bazaphuma bazakhuliswa kumbe indaba yabizaizwa ngetuesday next week so hayibe lokhu yonala phakathi kuzeiviki elilandelayo ngolwesibili
hhayi kukhona yini ongafuni ukukungezelela
mna engingafuni ukungezelela ukuthi sokuyisikhathi sokuthi intathela izindaba singaxoxisani lamapolisa endabeni lezi ezokuthi nxa sibotshiwe sezama ukuthi indaba siyiqede ngokukhulumelana so kufuze sihambe lathi edale ipolisa nxa lingakutshaya kulokuthi mina ngikhulume samapolisa sizwanayo sokufuze intathela izindaba zikhangisa indaba lezi edale umuntu abe ukuphile oyabe kutshayile kumbe ipolisa nelikhulu uGordon Mathanga simkhangisa edale labo bebhadale kumbe behlawule kumbe asazi kuyenziwana kodwa indaba sekufuze ziye edale ukukhulumelana akusebenzi
Lo nguLeo Munende isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eYoung Journalists Association of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kamuke isikhudo edolobheni lakobulawayo sichathangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi evulwa ngelanga elilodwa ngeviki ngoba esesilela emadamu. Kubikwa bebebaningi asebephethwe isihudo lesi. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Yebo, sesike sakuzwa sibili ukuthi bakhona asebeguliswe ngumkhuhlane wokuthi amanzi abanathayo abe ngantho ahlangene lesuwa. Ngeke ngavakatshela siyahlolisisa kuward 13 emabuthweni lapha. Lephela ndaba ngathola kumbiko ukuthi ukhona omunye ubaba ogulileyo sibili kakhulu ngenxa yokuthi lapha abakha khona amanzi kukhanya ngantho kuyabe kuhlangene lisuwa so lakhathi esisikhuluma nje kezwa kuhle njalo olunye udube esithe saluthola ukuthi kukhanya impompi zamanzi zidabukile zahlangana lempompi zesuwa ezidabukileyo so ke sokulohlupho olunjalo khona bedolobheni lakobulawayo ngenxa yokuthi impompi lezi ezinye zakhona zezindala ngezemalokitshini kakhulu akhiwa kudala before independence so sokusiba ke lohlupho olunjalo ukuthi sokungaqhamuka umkhuhlane omkhulu kakhulu nxa kungananzelwa ngenxa yokuthi ungabona impompi yamanzi okhanya ukuthi ibe lamanzi aklini isimpompoza ihlangane lempompi yamasuwa kusuka ukuthi endlini kufika amanzi angcolile ahlangene lengcekeza zabantu
njengoba amanzi sokuthiwa azavulwa kanye ngeviki bathini abantu ngakhona lokhu njalo ungasitshela ngamafitshane ukuthi baphila njani abantu ngesikhathi esini
idolobho lakobulawayo selile water shedding schedule eshukuthi sesizathola amanzi ngemva kwe-144 hours ngezinye indlela amanzi sizawathola for 24 hours ngeviki ngendlela abakuhlele ngayo bathi amanzi azabakhona okwamalanga amabili for 12 hours ngezinye indlela nxa kuyikuthi ngomvulo abantu bathola amanzi babezawathola for 12 hours nxa bezaphinda bawathole futhi ngensonto bazawathola for another 12 hours kubezokusenza i-24 hours ke ilanga elilodwa kodwa esikunanzelayo ukuthi indawo eziningi amanzi ona lawo kafiki ngesikhathi kumbe vele angafiki ungathatha izinjalo indawo ezinjengabomganwini indawo ezinjengabophumula old ophumula south eziqansileyo even omagwegwe ngaze kube lilanga lokuthi amanzi kumele afike kawafiki ngenxa yokuthi inani lamahola laba abaqambileyo vele abantu baye besakhelela laba abantu abangantu abasendaweni ephezulu abawathola amanzi so literally abantu laba kabasatholi manzi with effect from lay water shedding i-144 hours usithi council laye siyasimcebise ngakho khona ukuthi indawo ezithile kazifika ngamanzi yebo kungabe kuthiwa kulohlelo lwebhawuza but ibhawuza kayifiki kwezinye indawo vele lanxa ifika ithe yafika kulezi ndawo ezithize iyabuya ngemva kwesikhathi kwezinye indawo iqinisa ibuye ebusuku abantu sebesesaba sebengasakwazi ukuthi benzeni
siyezwa kuthiwa khona abantu kumele bahlale behlanzekile ngenxa yegcikwane lele coronavirus. Manje pho amanzi njengoba engatholakali lula, baphila njani abantu?
Ngomthetho obekwe nguhulumende njalo obekwe iWorld Health Organization, kumele ukuthi umuntu engaphuma mbaye phandle lapha ekhona ephenduka afika geza izandla. Lanxa nje umuntu ebhodabhoda khona kana ukugeza izandla for 20 seconds yikho kuqakathekiswayo. Kodwa kathesi ungananzelela ngodube esilalo koBulawayo, amanzi ethu abuya okwamahola angamachumi amabili lane. Kuba nzima ukuthi ngeviki amanzi lawo yabo wagcinile ube lokhu wasebenzisa ngokugeza izandla. So ugcina kusenzakala ukuthi vele lezo zinqumo mbe lezo zixwayiso zigcina zisephulwa nguzulu ngenxa yokuthi amanzi ayalondolozwa, amanzi alilihlo lentwala. Siyakuqhomosela futhi ukuthi isimo samanzi koBulawayo sibi kakhulu ngenxa yokuthi amadama amathathu asethe ayekela ukuthi apompe amanzi ewasa koBulawayo. Sesela amanye amadama kuphela amathathu abalisa insiza mefe inyankuni lemchabezi. Wona lawo ngamadama sesiwathembile ukuthi amanzi lawa ngalokho eqhubeke valwa ngendlela avalwa ngayo ubhano lweCOVID-19 lungaqhamuka koBulawayo kuzaba lembubhiso enkulu kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale koBulawayo. Umasuku owemachecheni eGwanda uthi kuzamele kuvele obala ukubulele amalunga amathathu omdeni munye emachia abhubhe elandelana uviki ephelileyo ngemva kokukhala ngesisu. Umasuku uthi lumonakalo suthiye inengi lezakhamizi zithithibele, abathathu laba kucatshangelwa ukuthi bengabe bafakelwa ijefu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Laloba uhulumende evimbela ukuhlangana kwabantu abaningi kulezi nsuku ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, akekho bengavimba ezakhamizi ematshetsheni ezize ngobuningi ukuzokhala ndawone lemula kwesibanda elahlekelwe ngabazukulu ababili kanye lokhulu wabo kuviki edlulileyo. Abazukulu bakamnumzana Jotham Viki zonke sibanda ababili abaleminyaka yokuzalwa ngaphansi kwesishiyagalombili babhubhe belandelana ngolwesine langolwesihlanu kuviki ephelileyo ngemva kokuthwalelwa esibhedlela bekhala ngezisu. Usibandalayo obeke walaliswa esibhedlela yena kubikwa eqaleke wabhubha lapho izidumbu zabazukulu bakhe zifika ekhaya ngolwesihlanu ntambama. Ekhulume semathiya izolo lapho kubekwa usibanda, induna ematshetsheni uMnumzana Mbiko Masuku uthi bamadolonzima ngalo monakalo.
Besilapha kuphela leliyana iviki kulondolozwa abantu. Siyathandazeka ke ukuthi uNkulunkulu abaqinisa bemuntu aziqinise izihlobo zikwamukele lokho okwenzakeleyo. Sithandaza njalo futhi ukuthi nxa kungunye uNkulunkulu okuthikhethileyo lokho oqondile kunjalo. Kodwa nxa kule sandla somuntu phakathi, sithandaza kuye futhi uNkulunkulu ngoba yena akacatshelwa lutho ukuthi kakhanyise kubonakala ukuthi kwenzakaleni la. Ayilula le ndaba.
UMasuku ukhuthaze izakhamizi ezilodletshana ngalokho okwenzakaleyo ukuthi bakuveze obala uze izakhamizi zihlaliseke.
Namuhla kungabe kungani ukuthi uyakwazakala ukuthi kwenzakaleni, kodwa engikwaziyo mina ukuthi kukhona osokuthethwe kwathunyezelwa eHarare ukuthi kuyecutshungulwa ukuthi kwenzakaleni. Kungenzakala ke ukuthi ngeviki leli elizayo results abese, kodwa bonke abantu abalapha bayesaba khathesi. Akula muntu ongachiya ukudla ekitchen avuke kudla kusasa. Akusiyo mpilo le. So siyabe sisenzela khona lokho ukuthi kungazakala abantu bakhululeke baqhubekele phambili bephila impilo yabo.
UMnumzana John Magutsha okhulume emele imuli yakwesibanda uthi badabukile enhlizweni zabo ngalomonakalo obehleleyo.
Kuzisa ubuhlungu kakhulu lakathesi, kuzisa ubuhlungu okokuthi noma ngaye kumbe kwabekezela kumbe kwathatha isikhathi kuyikuthi kuhambe u-1 kumbe belandelana kwakungaba ngenye indlela. Hayi kuthi ngelanga ngcwaba abantu abangu-2, ngisithi ngisakhangela abantu abangu-2 phinde ngcwabe futhi lo muntu. hayi kungiphathe kubi kakhulu. Kodwa konke lokho ke ayisikho ukuthi ngingabethela isikhumba sakhona emuntwini, kodwa ngibethela kuNkulunkulu. UNkulunkulu uyakwazi.
Umnumzana Asset Phiri utuphelelwe ngalokho kwehlele umakhelwane wakhe.
Yazi ngibuhlungu vela ngilala amandla okuthi ngiswele ukuthi ngathini ndaba konke linkemenkeme iqalisa lapha ekhaya. Yazi umakhelwane wami begijima uvi.
Umnumzana Mgoli Dube obe ngumngane omkhulu kaSpanda uthi isigaba semajejeni silahlekelwe kakhulu.
Angikholi ukuthi ukhona ozavala lesi sikhala sikaviki kuyona lindawo yakithi ematshetheni. Phezu kwendlala engaka lo mumo omubi kangaka, uviki nguyobela mlela abantu. Woza viki ngilethonela mi lapho uze ngithathela ngizuza ukudla. Uyagijima uviki uyalithatha lelo thodi lamasinyazana imali yakhe umuntu yabuyela. Angazi namhlanje ukuthi siza yakho.
USpanda uthiye umkakhe labantwana abathathu, ababili balaba abantwana ukhohliswa loColin ngamaphahla ayiwo abhujelwe ngabantu babo, kodwa kabenelisanga ukuzobabeka ngenxa yokuvalwa kwemngcele kubangelwa ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Amaphahla la kane lodade wabo uRombitsayi athumele umbiko enduduzo kunina.
Mama, qina qhawekazi lethu, akula omunye sesibhekile, nguwe kuphela. Uyakwazi uThixo akwenzele lokhu. Asiwuthwaleni lumthwalo sonke.
Imuli yakwaSpanda kanye lezakhamizi zamatshetsheni zikhala zilethemba lokuthi kuzavela ngenye imini okuthetha abathathu laba.
Ayibizwa amagama abangcwele.
Ikhona.
Ayibizwa amagama.
Ikhona.
Ikhonewe.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemachiye ematshetsheni ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Yalamukela kweziphathelane labesifazane lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula udubo olubhekana labesifazane ngesikhathi lesi ilizwe liku-lockdown, uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kambe luyasebenza na? Sixoxa lo nkosazana Magodo Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise, iwoza.
Udaba le-lockdown lolo singakhangela njengenhlanganiso yewoza, sikhangele kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi se-lockdown siye bemkele imbiko emningi e-domestic violence. Omama athi bezama ukuthi baye emapholiseni, amapholisa befika abaphenduse ngabasizanga iningi labo. Okuphoqelele ukuthi wona inhlanganiso icine singenele sibone ukuthi kwenzakalani. Batshayelwe lawo mama, batshaywa ngomkabo, amapholisa akabavikeli. Esingathi ngogoga izaluka sezigugile, zifuqe emalayinini ziyewelale. Amapholisa nje abheyile kalani kanakile. Ontanga laba bangabafana kakhulu abaye babatshaya i-corona ukuthi bathenge leyo mpupu bayithengisa emkambeni omnyama. So mama, i-lockdown ithe njengomama makayisiphathanga kahle. Silokuhlukunyezwa ezindlini, sihlukunyezwa ngesihleli labo, siphinde sehlukuluzwa emashophu mingasi siyathenga, siphinde njalo sehlukuluzwa yikulayinela amanzi. Kodwa ngingakhuluma ngokuthi le 9 days ingela amanzi, ngiqamele ithanka yamanzi yemagwekwe, ngikhangelane layo. Ezinye izindlu vele zacina sezilamanzi lamamanzi zingalawo. Liyasihlukumeza kakhulukazi ngoba sisuka sisiyadinga amanzi esibhoraneni. Lapho ekufika khona kungabi le-social distancing, kulokufuqana. Siphila ngomusa wenkosi ukuthi singabi positive ku-coronavirus. So njengabo mama sehlushwa yonke into.
Wona ngamanzi wodwa aswelakalayo, solunjani udaba lwamagetsi, njalo lokudla kuyatholakala yini?
Emagetsini sibili inkampani yezesa siyichayela ihlombe ngoba izamile ukubona ukuthi ngalesikhathi se-lockdown sibe lamagetsi atholakala. Sike sahlutshwa kakhulukazi ukuthi wona intambo zamagetsi, ama-cables ebetshontshwa, kodwa bebezama ukuthi babisele uncedo wathi siliphila ngalo uhlobo zethu ezikudiaspora kalisalithole ngoba labo bavalelwe lapho abakhona abanye balahlekelwe ngemisebenzi ukudla kade kubuya kuvela kuwobotswana lakwo-south africa kanye le mithi ayade itholakala kayisatholakali lanxa usuthe wayithola imali yangkhona ukuyafinyelela edolobheni esingananzila mhla ka-16 April khona bakobulawayo kulabantu abachayayo kakhulu abanye badatshelelwa incwadi zabo ezokuthi bayayithatha lawa amaphilisi bechaywa ngamapholisa la ngamasosha bachaya amapholisa achaya laba bantu ko-hyper ko-pick and pay ku-hepatitis bathona bona abakwazi ukubala izincwadi iningi lalaba bantu kwakungomama abachayayo so umama ngaso sonke isikhathi lokuhlukuluzeka izikolo zivaliwe abantwana endlini bakhala ngendlala bakhala ngalokhu ngalokhu utshona labo ubabhekile akulamanzi akulani izambuzi ke kwenzakalani
kuyini uhulumende angakwenza ukuthi abantu bengatshengiseli bekhonona ngokuswelakala kokudla lokunye
isisekelo sombuto imbuso welizwe singathi sisebenzisa u-section 86 lo-87 okuthi khona amalungelo ethu alimithiwe amanye athethwe asiyukuthi asisele amalungelo ngoba siyakunanzelele kwamanye amazwe isikakhulukazi i-South Africa kule mzamo yokuthi abantu baphiwe ukudla thina lapha kuphonga ukuthiwa lockdown kwabe ngumuntu uzibonele sesinanzelela khona ukuthi khona yebo kungaba le ngozi thize ukuthi ekutshengiseleni lokhu i-social distancing kayikho yona vele i-social distancing ngasilayo ngoba ngikhulume ngokuthi nxa amanzi engekho sisesibhoraneni mna ngihlala only about 700 meters from isibhorane kule layini engaba about 500 meters abantu bemile ngamabhakede bekule vigoroni kuchaya ivigoroni kulayiniwe khona kube sekubuya amanzi e-city council ayibhawuza ibhawuza iyabuya e-terminus ibuye e-club ngalibe le-salvation nxa ifika vele khonapho iyabe iqede maybe 2 days or 3 days ingabuye ibhawuza ye-city council leyo abantu abafuna amanzi bachaya ivigoroni so ekutshengiseleni baba-exposed kuyafanana lekuthengeni impuphu yivigoroni kazibuze ukuthi kungani betshengisele bengabe betshengisela ngoba bethanda ukutshengisela hatshi batshengisela ngoba kukhona okubahluphayo abakusabayo ukuthi nxa bengasakwenzanga kuzafiwa kuthuli kwafela ezindlini
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile. Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eZimbabwe Consumer Rights Association. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Salibonani balaleli bohlelo ka Studio 7.
Sizwa kuthiwa ithukela alisabonakali ezitolo lapha. Ungasitshela ukuthi unjani umumo?
Ithukela kayisatholakali kwanhlobo. Ungazubhode ezitolo ezincane lezinkulu kawitholi. Ibiyayitholakale ke emkambo omnyama kumbe ku black market kumbe emarket. Kodwa namhlanje ayisatholakale njengoba kwavalwa la kulezo ndawo. Ukuthi kwenze njani akucaci kahle. Isisithi ngaba khona ibe khona nje usuku olulodwa ngama hours nyana isiphelile sebeyibuthile abantu abaningi abayifuna bangayitholi nxa ingasatholakala ithukela kusho ukuthi kakusela breakfast kusho ukuthi akusela lunch ngokuba bese ulantshwa ngayo itiye njengoba izishebo lempuphu kuhlupha kangaka manje ke nxa kungasekho konke lokho kusho khona ukuthi abantwana sebetshona bengadlanga kuse bengadlanga sekudliwa ntambama kuphela nxa kutholakale leso sishebo kwatholakala leyo mpuphu impilo yakhona isinzima kakhulu ngendlela eyisimangaliso idinga ukuthi ke inanzelelwe ilungiswe masinyane kungakonakali kodwa ayisiyo yodwa lempuphu kwayona kulamalanga kayitholakali sekutholakala yona le super refined kuphela ubunzima buyabuya bucina busiya phambili
so nayisisindo sedola sizwa kuthiwa siyehlile kakhulu njalo siyehla ngesiqubo esimangalisayo ungasitshela ukuthi kuhamba njani
Isizindo sedola siyaphela iya isibalula nqa uqathanisa le randi kumbe imali yasemelika la kwamanye amazwe ibivelisiwa inyaka ledlulileyo iyawa kakhulu lonyaka ukwakwayo futhi kuleli viki kuhambisana lokungeniswa kwemali ama 20 lama $10 ngokuba nqa usandisa imali kakhulu le eyohlobo lwama notes aphezulu isizindo sayo siyehla. Kanti ke nxa uyitheli siba nenge ebantwini wenza lokho okuthiwa ikungeza i-money supply kwenza izinto zidule yona isiwa isiba phansi ngokwesisindo ngakho yikho esihlangana nakho iwa iyaphephuka lokho okunye okumangalisayo ukuthi emzinyangeni ezilandelayo nxa ngabe izaqhubeka isiwa ngalendlela kuyabe kusisho ukuthi siyabe sesithenga sesingena khona le kuma 1000 into namhlanje engafiki A100 iyawa kakhulu imali iyo into edinga ukuthi uhulumende ayiphakamisele izinyawo ayibone ukuthi uyayilungisa leyo kodwa kuyamehlula kuyacaca nje ukuthi kala solution kala cebo lokuthi aphe isisindo imali yeZimbabwe isisindo siphiwa yilokho okuthiwa iconfidence consumer confidence le business confidence kudingeka lezo zinto ukuze kube khona lokho kudingeka ipolitical confidence kumbe iconfidence ku political system ku governance so uhulumende kumele akulungise konke khona lokho ukuze abantu bamethembe uhulumende bethembe amacebo akhe bethembe ama policies akhe ngabe ngathembi esiyatshintshe namhlanje ami ngalindlela kusasami ngalindlela kutsho kuba lulu ukuthi abantu le mali evela kuhulumende abangamthembiyo bangayithembi ngabe ngayithembi imali isisindo sayo siyawa kusebenza kanjalo vele
izikolo ke ubona ungani zizavulwa yini ngesimo leso esikhona ese coronavirus.
Izikolo kasikwazi ukuthi ziyavula nini uhulumende kacacanga kahle ukuthi kungavulwa nini ukhulume kuphela ngokuthi form 4 uform 6 lo grade 7 ibabaza qala ukuthi baye esikolo kodwa usuku lwakho nakalukabekwa ngokuba kusadinge ukuthi kumiswe zonke izinto zifakwe endleleni eziyabe zidingeka ukuze abantwana bakwazi ukufunda bevikelekile kuyadingeka i-social distancing khona esikolo kuyadingeka amasani sanitizers kuyadingeka indawo zokugezela ezihlanzekileyo konke lokho kwakukabi khona uhulumende umele abone ukuthi abantwana balama mask abaza kwazi ukuwatshintsha bagqoke kusase inye kanjalo ngendlela efaneleyo ngaphandle kwalokho akula lapho kungayiwa khona abanye abalandelayo ukuthi bazaya nini kasikwazi kodwa ke nxa kungalungiswanga kule ngozi enkulu ukuthi singavula izikolo sibone sekugcwele icoronavirus kuyonke indawo ngakho kumele ukuthi siyavula izikolo kulendlela yokuthi kuvikelwe abantwana lababalisi labazali ngoba umntwana ngayithola komnye umntwana ayisebazalini iyagcwala njalo emphakathini
hayi ungavalelisa abalale
hayi siyabonga kakhulu bantu bakithi sicela lihlale livikelekile egciwaneni lecoronavirus liyabulala gezani izandla kuso sonke isikhathi lisanitize lenze i-social distancing ye 1 meter ukuthiyelana izikhala libone ukuthi nqa lithimula lithimulele endolwaneni kumbe ethishwini lilahle lilandele konke likutshelwayo lihlale ngkhaya nqa kungadingakeli ukuthi liphume liye kwezinye indawo ngiyalicela kakhulu ukuba lihlale livikelekile ngokulandela yona lento ebekiweyo engiyikhulumileyo
lo ke bekungumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eZimbabwe Consumer Rights Association ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo uvikezayo. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kulabahlanu abatholakale belegcikwane lecoronavirus osekubangele ukuthi inani lalabo abalegcikwane lecoronavirus elizweni liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha i-56. Intatheli zindaba ezimbili ezibotshwe zikhuluma lamantombazana ayethunjiwe besemthethwandaba lamhlanje lapho ezithiwe zizamele ziphenduke ngolwesibili. Sokuqhamuka isihudo kobulawayo sicatshangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi okunatha abikwa ehlangene lengcekeza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Lingazilalela njalo indaba zethu ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lilale.